So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 2 Nhlolanja 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le-CCC ihlangana lomphathi mtambo wezemithetho omnumzana Ziyambi Ziyambi kudingidwa udaba lokuguqulwa kwemithetho yezokhetho.
Umhlangano wethu lo minister ubuqakathekile ngoba usinike ithuba elokuthi sibonisane nodaba lama electoral reforms, sikhulumisane ukuthi udaba lolu lehanjiswa njani.
Amabandla ezombusazwe athi asezilungiselele ukuya kukhetho lona olulakho ukwenziwa ngenyanga kaNtulikazi. Izakhamizi zakoBulawayo zithi ziyajabula ngokusungulwa kwemsakazo okamabonakude ozimeleyo othiwa yiKiona TV.
Uvula kwale iTV kumbe singathi lumsakazo kwamabonakude kuletha injabulo enkulu kakhulu koBulawayo, ikakhulu uma sikhangela ukuthi lo msunguli waso lesi station kuba ngabantu bakoBulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla sisungula indaba zosuku ngohlelo lwezokhetho.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Inkokheli yebandla le-CCC izolo ihlangane lomphathi ntambo wezemithetho kudingidwa udaba lokuguqulwa kwemithetho yezokhetho eHarare. Iqula le-CCC libhekane lokuguqulwa komthetho Electoral Amendment Bill elithiwa i-Electoral Reform Task Force, libalisa unkosikazi Shiriyelenga ongumsekeli kanobhala obona ngezokhetho, abomnumzana Prince Dube Kosibanda lomnumzana Charlton Wende. Ibandla le-CCC lithi umthetho we-Electoral Amendment awusoze wenelise ukubandulelela ukhetho olulempumela engasoze iphikiswe. Siqoqe lo nkosikazi Shiriyelenga ukuze sizwe okuningi ngalo mhlangano.
Umhlangano wethu lo minister namhla ubuqakathekile kakhulu ngoba usinike ithuba elokuthi sibonisane ngodaba lama electoral reforms, sikhulumisane ukuthi udaba lolu lehanjiswa njani. Njalo thina njengebandla sibabonise ukuthi ugwalo labo elama electoral reforms, i-Electoral Amendment Act lay esephalamende, sibone ukuthi kulezinto eziningi kakhulu ezisilelayo sikhangela imithetho ezayenza ukuthi ukhetho lethu luhambe ngemfanelo kungelabo ukukhonona okuthize. So sithethe ithuba leli sazabanisani kuminista ugwalo lethu ele-Electoral Amendment Act eyethu ezi-CCC, ugwalo lolu oluqukethe izinto eziningi. Nxa sikhangela ukuthi ukhetho kumele luhanjiswe njani, njalo lokuvota ukuthi ama-results nxa esebaliwe kumele ehambe njani azafika lapha announcer khona, njalo kulezinto zama assisted voters, njalo lokuthi abantu amalungelo abantu akumele bevote but abangayenelisi ukuthi bevote. So ngezinye izinto esiqoqisane ngazo, kulokunye sivumelane ngakho, kwaba lokunye sithe hayi asihambe siye research affairs asibone ukuthi kuyini esingakulungisisa khona lapha.
Elibona kumqoka kakhulu elifuna ukuthi uhulumende akulandele kuyini.
Udaba lama reforms, electoral reforms aluqalanga namuhla, laqala kudala and siyabubona ubunzima okona. Kodwa thina njengebandla sizimisele ukuthi vine parliament ama MP ethu enjalo lokulutshwani babo bazazama ukulwisa ngandlela zonke ukuthi bebone ukuthi ama electoral reforms lawa alungisizwa le billiona leyi iyaqukethe izinto ezikhulunywe ngabantu. Njalo olunxa sikhangelisisa udaba lama reforms lade sikhuluma ngawe, iningi lakho nama administrative reforms akhangela ukusebenza kwezek. So ngenye into esithe sizabonisana lezek njengebandla lamamunye ama political party lama stakeholders ukuthi zam ukulungisisa imithetho esemandleni yayo, ufanana lokuthi indaba yami results management system ukuthi nxa ukhetho soluphelile ukuthi ama results abalwa njani, njalo lokuthi afika njani kuma polling stations wonti kuma collation center lapha abalwa khona. So sibona ukuthi ngeyinto izek engayilungisisa yona leyi ledaba laba assisted voters ukuthi abanye base beqamba amanga ukuthi mina angikwanisi ukubhala, mina kangikumbe ngigogekile, beqamba amanga khona bayancedisa ukuthi bevote njani. And ubona umuntu ato ngu-teacher kumbe ongu-headmaster ofundileyo ebese sithi kayenelisi ukubhala. So ngezinye izinto esikhulume ngazo ukuthi sibonisane ukuthi kuhambe njani.
Lo ke ngunkosikazi Shirye Denga, unobhala obona ngezokhetho kubandla le-CCC. Kunjalo nje amabandla ezombusazwe athi asezilungiselele ukuya kukhetho lona olulakho kwenziwa ngontulikazi. Ibandla le-CCC likhala ngokuthi uhulumende we-ZANU-PF uhlukuluza amalunga alo ngokuwabopha nje mahlayana ngoba esesaba kunqotshwa kulolu khetho. Lithi njalo uhulumende kafuni kuguqula imithetho yezokhetho ngendlela ecacayo ngoba esesaba ukunqotshwa. Kodwa abezanu-PF baya kulandula lokhu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngisesinjeni kade sengikhuluma nje ngizama ukuthi silungiselele ukhetho njengabantu benkayi. Yebo ye angake ngigcwale ibizwe lonke, kodwa abatshithi akuqandele nami ukuthi yenze okungilingeneyo ukuthi ngikwenze ngiyakwenza. Siyasebenza kunjalo Ntungami. Ngikubona ungabona iZANU-PF kuqalisa ukuzonda ibopha abantu bahlayana bengalacala. Yikho okutshengisa ukuthi abantu sebesebenza. Ungabona sokunobuthengisi obukhulu kulapha nalaphana sokubonakala abanye bethengisa kuzanu. Yikho okutshengisa ukuthi abantu sebesebenza. Ungabona iZANU ikhuluma isithi khona labana abanama-structures sisabenza, akudingi ukuthi basisebenzisa silama-structures. Yi-structure mina nginje, yikho kade ngise esingeni. Njalo esingeni ngihlangana labantu abaningi, labanye abahluphekayo esikhulumisane labo okutshengisa ukuthi bona ababahluphekayo ngabe yebo abancediswa nguhulumende. Uhulumende kabonakali ndawo ne-social welfare ukuthi ancedise bona abantu abahluphekayo. Lisizi lezolisemakhaya sizama ukuthi sitshengisane, sibonisane labantu ukuthi uquba labo lisuka kuzani. Sokufana ukuthi izani ngo-2023 lonyaka kayihambe iyephumula ngoba inhlupho zethu zonke eZimbabwe zivela kuzani ngoba saqalisa ukuhlupheka ever since izani yangena ngo-1980. Before 1980 sasihlukuluzwa ngamathiwa, kodwa owayengahlukuluzwanga wayengahlupheki ngoba yonke into yayikhona.
AbeZANU-PF bathi bazali inqoba kulolu khetho luzayo ngoba bathi kunenga bakwenzele uZulu, ikakhulu inhlelo zokuthuthukisa abantu. Bathi baqhube inhlelo eziningi kakhulu ezigoqela ukuvuselela imigwaqo.
Ungakhuluma ngokuvuselela umgwaqo ngivele edorobheni kobulawayo uZulu usiza lapha enkani. Ibanga engangilithatha ngisuka kobulawayo ngisuza emzini wami enkayi ngangithatha 2 hours. Khathesi kusuka kobulawayo ngisuza emzini wami enkayi ngithatha 4.5 hours. Yiwuphi umgwaqo abakhuluma ngawo ukuthi bayalungisile? Laba abantu osokusele ngakufana abantu abagula ingqondo batholakala enzitsheni. Kunusizi nje ukuthi labo sebefanana nabantu abagula ingqondo ngoba bakhuluma into ezingadiliyo ezingabonwa ngabantu ukuthi lokhu sebekwenzile. Sibona thina yonke into iyagidika kodwa bona bathi kuyathiwa. Bakhiwa ngathi lathi ke siye bona.
Lo ke ngumnumzana Bednico Bebe ilunga lebandla leCCC ubeqoqa lo ntungamile inkomo weStudio 7 esenkayi. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, untungamile inkomo uphinde waxoxa lelunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo, yena othi abeCCC bayazikhohlisa nxa becabanga ukuthi benganqoba ibandla lakhe kulolu khetho.
Izanchof ngathi yena ngwalo libandla elidala njalo libandla elikwaziyo ukuthi i-election ijona. Ungananzelela thina silama-structures. Uma sikhuluma ngama-structures sikhangele ukuthi sinabantu esiwazi ukhona thina, asilama-sympathizers, sinabantu abangama-members. And uma sikhuluma abantu abangama-members, uma sikhuluma ngama-sales, singena elayinini ukuthi sinabantu bethu abangu-50 laphana. Sesibala ama-sales wethu ilizwe lonke. Kulapho esifika khona le-number yokuthi hayi, abantu bethu ba-ready, loba ngaze kumenyezelwe i-election loba namhlanje, singakutshela ukuthi hayi, iZanu-PF lapha sibona thina ngama-sales esiwabambileyo, ngabantu bethu, i-membership yethu esilayo. I-membership abanamakhadi ethu esilabo bangakanani. Okusiyona ukuthi loba sesingama laphana, siyatsho ukuthi hayi, yonke ikhetho siyaliwina thina, kumbe vese siliwinile. Ngendlela yokuthi i-membership yethu iyabe isitshengisa ukuthi ngempelampela iZanu-PF libandla vele elikhona. Njalo eZanu-PF kaziphumule, iZanu-PF libandla elikhona ebantwini, libandla eliyenza ngathi eliyenza kwenzakala entweni eziningi kwezedevelopment. Siyakhala imigwaqo, sikhale yonke into, abantu bayabona ukusekule nguquko. Njalo abantu sebekhonisa kuba kubandla kwezanu-PF bagcwele kuma-shares, bakhona kuma-structures. Thina silibandle ama-structures esingatsho ukuthi ibandla lethu ngalesi sikhathi ngasem-election siyawina.
Abanye bathi kuyiwa kukhetho olwedluleyo lathembisa abantu ukuthi lizasungula imisebenzi livuselele lomnotho. Kodwa bathi umnotho ulibhuqile, ulehlule, nanku phela uqhubeka uguqe ngamadolo kanti le misebenzi kayibonakali.
Nkomo, yamangalisa ngithi khathesi ngikhuluma nawe ngisho. Ngiseganyeni, ngisemsebenzini ngiyasebenza. Ngikhuluma nawe undende lapha, nginabafana abaningi abasebenzayo, abasebenza ngaphansi kwami, akade bengekho emsebenzini. Ngibe sengikhangela ukuthi abantu abaninginingi kunjalo nje, bakhona abasemsebenzini. Uma ufuna ukubona abantu akhuluma ukuthi umnotho weZimbabwe uguqe phansi, batshele ukuthi balamanga. Akubhode ngamadolobho wonke ubone ukuthi izakhiwo zakhiwa njani. Akubhode ngamadolobho amaninginingi ubone imisebenzi etshengisela ukuthuthuka kwenotho kwelizwe leZimbabwe. Impilo yabantu iyakutshengisela ukuthi abantu bakulesi sibanga. Singathathi sifake abantu kwesi sikhathi ngesigaba ngesigaba ukuthi uzagijima ulande abantu ovele besemabhandleni kumbe abanye abantu uhlangothi oluthize olukhandele ukuthi yilo dubelayo sifithi umnotho usehlule. Umnotho ukhangela ukuthi kwezemining kuhamba njani, ukuthi ukhangela kwezefarming ukuthi kuhamba njani. Yikho lapho singakhuluma khona ukuthi hayi, umnotho uguqe. Umnotho awuguqanga phansi. Okuyenzakalayo elizweni kuhle kutshengisa ukuthi ilizwe leZimbabwe sekwesinye isibanga esihle kakhulu. Abasebenzayo bakholisa, abasezindaweni bakholisa, abantu babe bebona ukuthi lapha sisebenza kanje, umnotho ukhona. So ngaleyo ndlela obvious, abantu basezwekele ukukhala, bazakhala ngendlela ukuthi bafuna bona kwenziwe intando yabo, kodwa bengafuni ukuthi basebenze njengabantu ukuthi ilizwe lethu lithuthu.
Lo ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla leZanu PF ubexoxa ecingweni lo ntungamile inkomo Studio 7 ekumahlaba ithwale.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Izakhamizi zakobulawayo zamukele ngenjabulo ukusungulwa kwemsakazo kamabonakude ozimeleyo othiwa yiKiyona TV. Inkampani yalomsakazo ikhokhelwa ngumnumzana Qhubani Moyo ongumqondisi njalo womsakazo weSkies Metro FM osakaza ukobulawayo. Umsakazo weKiyona TV waphiwa imvumo yokusakaza nguhulumende ngomnyaka ka-2021 waqala ukuya emoyeni kuhlelo lweDDT ngomnyaka odluleyo. Wenelise ukusakaza inhlelo kumabonakude izolo, njalo uba ngowesithathu ukusakaza uzimele kumabonakude elizweni, ulandela oweZTN lowe3KTV, yona yomibili esedolobheni leHarare. ugeina kumete saiti we Studio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube omunye weziphathamandla ze Bulawayo Progressive Residents Association.
Ikiona TV yi television kumbe singathi ngumsakazo kamabona kude ongaphansi kwesitebele kumbe ngaphansi kophahla lwe Fetho Communications okuyinkampani ebambe labo ebambe yona Ikiona TV yabamba le Skies Metro FM yabamba ke le Breeze FM ekhona ngale edolobheni le Follows.
Lizwa njani njengezakhamizi zakobulawayo ukuba nali lo msakazo wenu okamabona kude njalo leminye imisakazo esakaza iphuma edolobheni lakobulawayo isakazela izwe lonke?
Ukuvulwa kwale iTV kumbe singathi lo msakazo kamabona kude kuletha injabulo enkulu kakhulu kobulawayo, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi lo msunguli waso lesi station kuba ngabantu bakobulawayo. Siyakhumbula ukuthi umuyi uKhonti Mhlanga ubevele ngemva nguye kade ke engutshalimani waleli wale inkampani eyebambe lezi izingatshe ngezikhulumileyo eze Fetho Communications. Kube sokusithi ke uDokotela uQhubani Moyo lijaha lakho napha vele enkulumani kobulawayo odabuka khona apha ensiza lapha, siyakunanzelela ukuthi ngabantu bakithi abavule into yakithi, njalo singabantu bakobulawayo singabantu bemathebeleland siyakujabulela khonoko ukuthi sesize saba lento etungulwa ngabantu bakithi ezokukhuluma ngezindaba zakithi. Siyinhlanganiso ke siyakwemukela ngezandla zombili khonoko.
Kuyini elingakukhuthaza mayelana lomsakazo lo osanda kusungulwa, nalo kukhona yini elingafisa ukubona kusenziwa ngumsakazo wekiyona?
Kuthaza ukuthi abantu bakusekele okuyabe kusungulwe ngabantu bakithi kulo umhlubulo, sincedisane lalaba abafisa ukuthi bathuthukise umhlubulo weMandebeleni. Siyinhlanganiso ke sikhuthaza ukuthi iTV leyi isakaze phose itholakale kuzo zonke izindawo ukuze abantu bakithi babone ubunandi, babone uluju abantu abazalwa kule indawo, abazalwa eZimbabwe abenelisa ukuthi bakwenze. Sesisithi ukuthi lokhu ke yikho esingathi kusungule ngekhaya, ngoba yinto esuke isungulwa ngabantu bakithi ezoncedisa abantu bakithi. Esikukhankaselayo kakhulu ukuthi nxa kuvuma umsakazo le ufinyelele umabona kudelo ubonwe ngabantu bonke abakulo umhlubulo, ngoba kathesi kunzima ukuthi ungavulya iTV ubambe kwezinye indawo, sokumele ube le satellite. Lesi hope ikiyo nayo nizabe ibambeka lula, kodwa ke ukuzwa kwami bengizwe ukuthi izabe ikhona ku satellite dish kuthiwa le ngazantwa ivela kibo Tanzania kakhulu. Ningazi njalo kombiza gcina kufinyelela khona apha ku TV nje ukuthi ungalayita uhlokoze ugcine usufikile laphana lapha isitishi esikhona ungawutshintsha ichannel laphana. Sile themba ukuthi kuzaba njalo. Okunye besikufisa ukuthi ngabe kuyavuma njengoba abantu abaningi besebenzisa open view bona laba, ngabe kuyavuma ukuthi ikhunywe layo via open view abantu bayibone khona? Kodwa nxa njenge commercial station ngithemba ukuthi kuzamela abantu babadalele ukuze bafinyelele lezo zinhlelo. Kodwa ke sibafisela inhlanhla kukho konke abaza kwenza, ngoba kungabantu kade sabezwa besithi balesifiso esinjalo.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube, omunye wabaqondisi benhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi usecelwe ngumthethwandaba ukuthi aphe ubufakazi kucala eletheswa isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fatsai Mahere kumaviki amabili azayo. UMahere wabotshwa ngemva kokusakaza umfanekiso olomama owayekhala ephethe ingane yakhe esithi ibulewe ngamapholisa enkundleni yokuxhumana eTwitter. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umkhokheli welizwe leBelarus umnumzana Alexander Lukashenko ucebise umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi asebenze gadalala ukuze anqobe kukhetho oluzayo. Leli phephandaba lithi uLukashenko wethulela amazwi emkhosini wokusayina izivumelwano zokusebenzelana izolo. Read... Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ivuka njani kodwa bakithi kunzima kakhulu bakithi kulabo abasathi bona hey Studio 7 sihamba sithatha uhlangothi thina salale Studio 7 from 2004 kuze kube manje kusawuntu uNkamili Nkomo yedwa owayefunda Studio 7 manje u 2022 siloke sihamba naye asimanga vele igazi thatha uhlangothi saphuma kwinto yabo leyana leyana Zimbabwe ZBC lokwana shit ye studio lokana si right ngoba yisabo khona leMpumalanga Zani PF hanya ivumi Zani PF ushiye milikadili lizwe yalikhoba nya okwezani PF okwenya okwezandla ngabe okwenya ngabe kuyasukuma kuhamba iZambia nini ibi dependele kuZimbabwe ibuyizocela izinto ithola izinto eZimbabwe ibi dependele eZimbabwe kakhulu namhlanje eZimbabwe yesiphiwa eZambia umumbu ilomhlabo ngakho lelizwe lingakho lamaplaza ngakho bathumba amaplaza bayathatha wonke bagweva wonke bathi ngabo bese babacasha inkomo emaplazini kuthi ubhadala ngenyanga ukuthi inkomo zidle eplazini iplaza elali lisupporta isizwe umuntu athatha iplaza kuthiwe ngoba yena ungezani PF athatha iplaza ligweve libe lakhe iqede lapho eqashisa inkomo ukuthi zidle ubusubhadala 200 rand ngenyanga yikho khona ukuthi ayikuvusa ilizwe ashiya mizani PF liyahluleka shem liyahluleka ihluleki iZimbabwe yayisupply into Europe ngisho France babethatha umumbu eZimbabwe mayingavuka namhlanje akulalizwe wonke amazwe ngazothatha khona lapho umumbu eZimbabwe but ngokwehluleka sesize sicela emziphiwa ngoZambia ashem listelelisa amanye amazwe
sanibonani mahlabe zulu umhlaba wonke jikelele hayi okhulumayo lana lichagwana elikhulu esigabeni sako siwokwe lase Plum Tree uKhanyani Ncube right ngithanda nje bakithi ukuthi ngithi mina abantu bengazikhohlisi ngokuthi khona okuhlangana kwepresident uMnangagwa nale yasedelaruya khona leyo ukuthi kuzobe nemphumela etheni akufana nje nezigulani nje sesibhedlela zodwa zonke zibe sesithi khona hayi esinye sibese sisiyahlola esinye isigulani ukuthi hayi siphethwe yini and so forth bese sisisiza kambe kungayenzakala khona lokho lihlaya leli lihlaya leli abalenzayo leli anyway welibona ababhizi badla imali yestate baphakathi kwemibuso angibonge bakithi amen
Sobo zami sisonke endabeni kamjanana ngilesimanga lomjanana lo olokhe qhubeka ethengisa iland kala itoilet hlangana la esiku zonke thweli khuba esegangeni imali le lendiwisa ngapi wathathela umntanami wathathela umzukulu wami ngibuhlungu ngaye lomfana lomdala mjanana
siyabingelela siyabonga kakhulu ngomsebenzi baphathi bohlelo hayi ngithanda nami nje ukuthi ngabe umuntu kakhulu ngencome amadoda afana labo zintimkandla ukuthi ngabe baba baningi abantu abakhuluma njengabo ende bephiwe le opportunity ukuthi labo bephathe ngindlela engibezwa bekhuluma ngayo hayi amadoda amanye asekhona alomqondo ohlakaniphile ukuthi ngaba aphiwe opportunity lizwe lelingaba ngcono kakhulu liphume encindezeleni leyo ukuthembisana amanga sithinyiswa izanu PF bese ngicina nje ngokuthi amadoda eMRP ngabe kuya ngami ngaba kubona ukuthi okusezimba ngokukhulu kakhulu ukuthi ngabe siyakubambisana hayi ukuthi sithi siyadonselana sibe iMRP sidonselana sibe iTriple C iTriple C ibandla labadala elikhandwe ngabo Morgan Tsvangirai sebeze bafa bebulwa izano so ngikwenti iTriple C inkulu kule MRP ngabe iMRP ibambana le Triple C sikwazi ukuthi sikhiphe izano mayizano siphumile embusweni sesingakukhuluma labe MRP bekhuluma izikhalazo zabo ukuthi sifuna ngabe kuba kanje sicela lapho kwethu kube yiloko ngaleyo ndlela izwe lingaba ngcono kodwa masisadonselana so iMRP abaningi beMRP bahleli begxeka iTriple C ngibe sengizibuza ukuthi bayigxeka ngani iTriple C ngoba ikaparty la isezi opposition ithola ubunzima so hayi mina ngicela ngabe siyabambana singamaZimbabwe noma siyavota ke sivotele ukukhipha ucuku esilalo siyabonga ukukhuluma ngosidumo siyabonga
salibonani ku Studio 7 balaleli nabalandeli nabasakazi senibingelela ngegama lenkosi Jesu Christ ye bantu bakamthokazi nanko ke liyakubona
ngapha eweni yase Mgusa lapha abantu bokuza sebezithindawo sebenze khona obele ukufunayo atshele imali ukuthiwa avotelani ama-MP nama-meyor namakhanseli ayi-MRP kanifuni so nango kamakhanselini aselifakela abangane benu khona ngapha so selizigwaze ngowena umkhonto oluthweleyo imatshi le selibheje no-ref angeke liwini imatshi ungabheja no-ref siyalincenga bathwakazi abahle zamani kuvotela ama-MP nama-councelors ethu ngapha kumthwakazi kuze ukhona ukulilwela amadlela enkomo ebuyela enkomeni iindawo zokuhlala zibe kahle ama-MP nama-meyor zethu azanihlalisa ngendlela efaneleyo so nina nithi anifuna fana umncane aphinde fana umncane aphinde nanko sebephindile izano ke sifaka abantu bayo khona lapha endaweni zenu nampa abanye siyabona batshaywa lapha enyama endlovu kuthiwa batshontsha amazambane amagwili yiyona la amashona la aliwathandayo so zamani ukuphuma emnyameni nize kukhanyeni ya okhulumayo nguzenzile ncube ozalwa kosuwo weflump ngokuhlala ngisedibha stut ambonge ngajabula kakhulu uma engabalwa le rekhodi
lifuka nje Studio 7 hayi siyabonga bakithi sike sazi inkulumo lapha ngomhlaka 31 inkulumo yemigwaqo lo Victoria Falls wakobulawayo hayi sazi inkulumo indaba zomgwaqo lezi navele kusho ukuthi uma bangasavakashelanga lapho nabaphethe ngezindlela kula muntu ozosikhulumela hayi siyasokola bakithi vele nje ibingafuni yona nje inkulumo laphana ikhulume ngomgwaqo oyi-1 beyofana ikhulume imigwaqo yonke manje angithi kukhunywa ngomgwaqo ofaka imali eVictoria Falls abanye abantu abacatshanga ngoba uma ngakhuluma nomgwaqo yakithi le from eThekwini nje usiya khona nxa from ePlant kuThekwini road labo demodemaro labo zimnyama zimnyama ngwethraya khona yayaphela endleleni hayi indawo zokevela kula mgwaqo right thinto izisuhlunga kakhulu imali zethu ziyathatha emaboda zisebenza e-South Africa ukuthi ziyelungisa imigwaqo thathela i-insurance lokuthi uma zakona ziyalungisa iphi imigwaqo angazi kodwa anyway zizalungisa leya kuVictoria Falls kuthiwa kulama-tourism khona ngoba yabantu abafuneka abezimali nasilamali so hayi liyiphathe khonapha indawo zemigwaqo inzima bakithi hayi eZimbabwe hayi impilo yakuqala ngumgwaqo vele ukuze ibhizinisi zihambe kodwa uma kucatshangwa le icatshangwayo abantu bengacatshangwa ngoba ngiyazi ubaba lo ezokwethekelela ukhuluma ngokuthi yena ubona ngoba eVictoria Falls ukuthekela khona abantu abaningi izivakathi ezizakumaya amazwe aba lapho kungathekelwa khona vela kula ndawo kuright kusifo hayi siyabonga Studio 7 beloku eliba letha sibazi ukuthi bakhuluma bethini naveze sibona umuntu wafaya ingcono kulo muntu ophila eZimbabwe ngiyabonga
Studio 7 linjani basakazi bethu hayi siyazisa izindaba hayi sisilihaya siyalo kuthena iminyaka engu 20 years lisemsakazweni hayi siyabonga sithi hayi inkosi ngalinge ilingezele iminyaka yokuphila lisifundile izindaba zangathatha ihlangothi hayi siyabonga kakhulu kuzindaba zeZimbabwe hayi kwabantu bensuza siyabizwa bayakhala bathi sebengenelwa ngabantu bempumalanga sebathathele umhlaba sebatshontshela izifuyo hayi kusekuncane kulokho elikubonayo abantu bakithi basimani embandebeleni lonke nje kusekuncane mali lokho elikontinua livotela amaphathi asempumalanga basazogcwala vele basazodiploya lasemalayinini ngoba i-grand plan lyalinto ifuna ukuthi badiploye yonke indawo emathebeni kungabi khona lapho kungela muntu esishoneni khona imathebeni edonke so ukuze sikugweme lokho bantu bakithi asizameni ukusondela ku-MRP kancane sibe labakhansile MRP sibe lama-MP MRP asikuthi siyabenyanya abantu bempumalanga kodwa hayi sinyanya nje izenzo zabo ngoba bona bafuna ukuzenzani yiba abantu laphana eZimbabwe lo omunye umhlobo asobantu so lathi sifuna ukubakhipha lokuthi hayi lathi singabantu siyaphila voteli i-MRP uza kuthola ukuphumula lapha
lawo ke bekungamazwi nolina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ukuze eMelika ngamafitshane amapholisa ogajalwe FBI izolo angene endlini kamongameli Joe Biden edolobheni leDelaware bedinga amaphepha alemfihlo. Lokhu kulandela ukutholakala kwamaphepha la ehofisini kaBiden ngesikhathi engumsekeli kamnumzana Barack Obama. Kodwa izolo amapholisa awe-FBI awatholanga lutho emzini kaBiden. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkokheli yebandla le-CCC ihlangana lomphathintambo wezemithetho, umnumzana Ziyambi, kudingwa udaba lokuguqulwa kwemithetho yezokhetho.
amabandla ezombusazwe athi asizilungiselele ukuya kukhetho lona olulakho kwenziwa ngenyanga kaNtulikazi. Izakhamizi zakoBulawayo zithi ziyajabula ngokusungulwa kwemsakazo kamabonakude ozimeleyo othiwa yiKiyona TV. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.